Singabala uchapter 8 kweconstitution yeZimbabwe. Ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikhumutshele usection 1 lo Section 1 to subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuchukuthi amakhothi azimele kawatelwa ngomunye umuntu abakwenzayo. Bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini. Hathi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe ipolitical party ethile amakhotho eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu beWest. Kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la ase cindezelwe izano esithi izikhothamade zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende. Pho manje kuyini osekuguqukile?
Kodwa hathi bo ayisibo bonke bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhupha iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela Zonela Mvunye angithi sifuna ukufa sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako. Nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kuhayikho, abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yiWest. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngamasanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ahamba ayanqaba engakasayini. Bahle wavuke esayinile mhlanokho iSenate isiphase umthetho lonxele. Khonokuyani ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuke esayina, wayebalekelani? Wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba le ngxabangxoza esithi i-constitutional crisis. Sizaswela amajaji, sizaswela umthetho, kugcine sokubusa ngenduku amasotsha. Yinto abayifunayo ngoba okwamanje bangazi ba-aphile ngubani ozahluza leli cala, ngoba ama-judges wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga. Ubaba uMnangagwa sizahamba edinga abangani bakhe ama-retired judges sebaaphoyinte ukuthi bezwe i-aphile. Obvious laba bantu bahle babuye bathi i-high court iphambanisile.